ukhula vele amabele wokhethi achacha esesemancane utshani yangikhulume ngawo inkomo ahambona ngathi sizahlinza sibe sikhathale ubuye futhi lapha amanzi enkomo hayi enkomeni ke sithele nzima ngoba la madlelo akula lapho ezidla khona inzwane impisi kugcwele
Ezitolo sizwa kuthiwa intengo yezinto layo kayibambeki iphezulu kakhulu izinto ezifana labompuphu othukela kuhamba njani
Bekwentengo bakithi kunzima lapha kithi lapha intengo haya ompuphu bona lapha ambona ngathi babiza khonale sibili kubo 600 khona ngapho ama-50 kg kungahayi amafutha athinta osafa laba othukela hayi kulobunzima mpela intengo iyabiza ibiza kanjalo especially emakhaya akuba-delivery ebuya yabe ezitolo bahlupheka nje ukuthi akala-transport bawoda ngawo i-transport amabhasi lamakhumbi ayadura so umuntu laye usuka adinge i-percentage khona yikho kakhulu okuhluphayo futhi ngakho akufana lakudala okubuyayo kudeliva ompuphu nje kangcono iziyazirawurawu nje kancane imota zakhona
Abakuhulumende nxa belalele kuyini ongathanda ukukusho kubo
uhulumende ngabe uyancedisa mpela kakhulu khulumela kwamabhizinisi laba ukuthi khona kwesinye isikhathi ezame ukudilivela amashophu la asemakhaya kuzodila ama-N G O azame mpela ukuncedisa abantu beholiswe bonke kungathi umthelo sokuthiwa khona kulabatholayo kulaba angatholiyo akula yini umuntu phela okuthiwa ungcono kunzima kwakuya futhi kwakuthiwa lalapha izinto asisaveki phandle yikho lapho sokuhlupha khona ngabe uyehlisa konke lasemabhoda lapha kuncediswe bona labo abawuthola ngaphandle bewodi labo bezoncedisa emakhaya